Kwai shangale jam kubikwa ukuthi ngalethela idropo lakobulawayo lezinye izigaba zemathelela inguquko emangalisayo. Uhulumende wamhlophe wawacabanga ukwakha idamu lele kodwa lokhu kwaphelela emoyeni. Abalwa impi yenkululeko abagoqela umoya uDumiso Dabenga babefuna kwakhiwe idamu lele njalo kufakwe impompi zokukamanzi ziwaletha kobulawayo. Uhulumende kamoya uRobert Mugabe wakuvimba lokhu ngoba wayebone ngani bafuna ukusebenzisa uhlelo lweZambezi Water Project ukuthi bamsuse esikhundleni. Ngokuya kwesikhathi kwehlula ukuthi kufakwe impompi zokudonsa amanzi emfuleni uZambezi, uhulumende wasecela uncediswa lilizwe lakwaleChina ukuba kwakhiwe idamu leli. Okwamanje sekunethemba lokuthi iGwayi Shangali Dam ilakho ukulethela uZulu amanzi kusukela ngomnyaka ozayo. Kambe kuzozakala lokhu na? Umphathi ntambo ubona ngezentuthuko wesabelweni seMathelani North, uMnumzana Richard Moyo, uthi sokulethemba elikhulu njalo abantu bebekwazi ukuthi amanzi azabuya kulolu hlelo kobulawayo.
Kutshanelwe imali eziningi eMathelani North. Njengoba ubonile sike lahamba lapho, sabone lokhuzene eGwayi Shangani Dam. And iGwayi Shangani Dam lapha kufakwa imali eningi ukuthi kuyakhiwe idamu lana liphele and liyaphela ngo-2021. Wanu boni ukuthi athi imduli lona suku 8 meters and umduli lona uyaku 72 meters and iminyaka lo siyaphela elizabe seliku 28 meters idemoli le.
Izakamuzi zalomhlubo lwemandebeleni zithi umoyo usebise inguquko enkulu esigabeni. Umoyo uthi kunengi okwenzakala esabelweni seMathebeleni North.
Kuyakhiwa nje wanu boni umgwaqo osuka kobulawayo usiyenkayi. Kade singa usuku usuka kobulawayo usiyenkayi uhamba more than 5 hours, but umgwaqo onqasulungisiwe uyabusuhamba 1 hour yabusuyenkayi.
Umoyo uthi usebenza kahle labantu oyiko kwenza uba kube lentuduko esabelweni sakhe.
Kuba ufuna nqa ukukhona ungenile la uphi umsebenzi nomongameli kumbe ngugovernment, kufuze ulandelele izinto ezikuze zihambe ngoba lawo ungathi usuphiwe uzihlalele izinto ziyazimela. But inkalakade kuthi ulandelele ndithimu engilayo eMathebeleni North, happy ngoba basebenza konke sikhuluma nge-one voice. Amaningi ama-projects akuma-districts kuma-councils ngoba balemali e-devolution abayiphiwe wonke ama-roller district councils batholile izimali ze-devolution.
Kodwa abanye abantu abanathemba lokuthi luzaphumelela uhlelo lolu. Umoyo uthi basebenzela uZulu.
Ngithanda ukubathembisa abantu be-Mathe North ukuthi umsebenzi esiwuphiwe nguhulumende sisonke le-team yami engilayo eMathe North kusiyafika 5 years yesiphiwe nguhulumende ukuthi siyisebenze sabe sikhathana ngoba kathesi ubonile kuyakhiwa amahofisi elupane sikulungiselela ukusuka lapha kobulawayo siyisebenzela eduzane labantu ze-development zethu ezikhona ukuze abantu bengahambi imango emide besiza kobulawayo ebesilande eduzane elupane.
Kunabanye abantu abathi idamu leli alisoze lincede uZulu wakulomhlubulo ngoba abantu bokuza yibo abazaniyo amaphepha okwenza inhlelo ezijeneyo ngaphansi kohlelo lokwakha amanzi emfuleni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Thabani Dube wemzola.
Yes, siyayibona imisebenzi kamoyo. Kodwa siyakwazi ukuthi abantu bempumalanga yibo abazagcina begcwala kudamu leGwayi bezothiya inhlanzi lokwenza amaproject. Thina sivalelwe ngaphandle. Sicela ubaba umoyo labanye bakhe kuhulumende bavalele ngaphandle abantu basemashonaleni.
Unkosazana Thubekile Ncube ohlala eJambezi ujabule kakhulu ngokwakhiwa kwedamu leli.
Uminista lo umoyo uyasebenza okusijabulisayo. Mina ngumsekeli webandla le-MDC kodwa intuthuko yiyo engiyifunayo. Njalo siyabonga okwenzakalayo esabelweni sakithi. Silethemba idamu lemgwaqo elungiswayo iyaphutha. Sithi phambili nge-devolution.
Uhlelo lokukha amanzi eZambezi lwacatshwa ngomnyaka 1912. Uhulumende wayekhona ngaleso sikhathi. Ngokuya kwesikhathi lwafakwa ngaphansi kwenhlanganiso yeMathelani Zambezi Water Project. Kodwa kwasenakala imali yokulwenza. Okwamanje kukhanya kucunguzelwa amanzi edamu likaGwayi leShangane. Kungakhanyi ukuthi kuzenziwani ngohlelo lweZambezi Water Project ngokuya kwesikhathi. Imele Studio 7 ngiseGwayi, igama ngu-Ezra Chisa Sibanda.